Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlazinye kunqabakazi 2021 ngokhipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ngehambo lomkhuhlane we-COVID uyabuhlasele ifulu enkulu. Liyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla.
Sokuneminyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare abefuna kwethule impumelo yokhetho lukamongameli.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo.
ELeZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19 obulela bafika phose yamakhulu amahlanu 485 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimisebenzi eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukuba balandele iziqondiso zemithetho yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanjwe abantu abangamachumi ayisithupha lane, i-64, pelo mkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye, umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye, 11,256, kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu, i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe wathola ngala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngehambo lomkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe ifulu enkulu. Liyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke, then ngokuvaleka kwesifuba langokungafuni ukudla umzimba-ke usuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifuke ndayo le ingaba yi-COVID, suqalise ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinise umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakale legciwane le-COVID-19.
Testing kuthani? Sendlini for the next coming 8 days. I'm hoping ukuthi kuyaba sebushapha ngoba ziyabuyenda. Lapho kulapho esifubeni ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule enhlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Yebo, kulobunzima kakhulu-ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala besijayele bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besike balahlekelwa kumbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akulanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhahile mhlawumbe lonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba le nhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobu.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela kumakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyasiyonto yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni luzobhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo kathesi ukuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi i-1370 kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa i-1,645,599. Asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye i-767,910. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare ababefuna kwephule impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende wathi wabhubha abayisithupha kusehlakalo lesi, abanye babo kungabantu ababezihambela hathi ababetshengisela befuna kwethule impumela yokhetho. Kwabunjwa ikomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Galame Mohlante wakwele South Africa okwavela sobala ukuba ibutho leli lalithunywe nguhulumende. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele kulungiselelwe ukhetho ukwenzela ukuba kungabi lokulwisana eZimbabwe.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa yizihlobo mhlaka August 1, 2018 kuphela ukhetho lweZimbabwe. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sicabanga indaba yokhetho sicabange indaba yokuthula, ukuba abantu bakwanisa ukuthi babone umbono owehlukeneyo kodwa bakwanisa ukuhlala bebonke bengalwi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi kuqalise kathesi ukulungiselwa lolu khetho oluzayo oluka 2023 ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba lokuphikisana ngalo ngempumelo yalo, njalo kube lendlela thina abantu beZimbabwe esizakhangela ukukhetha kwenkokheli kungabi yinto yokulwa kodwa kube into yokwakha isizwe. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi sicaba ngento nxa siya ku-election sakha ilizwe asilandanga ukuya kulwa. Ngakho ke kuyamele kuqalise ukusetshenziswa kathesi thina njengamabandla siyathandaza njalo sikhuthaza abantu ukuthi asenzeni izinto zethu ngokuthula.
Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, besiphoka laye ekobulawayo. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abakuku Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi eMadlambozi leMatopo ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindeni Leya.
Ngiphuma ewadi 11 koMadlambozi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi since 2020 abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje kwamalanganyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni ngapha akula ma-network namafoni izandla zifishane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Leya.
I-COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singabananzelela kakhulu kwamaphana lalaba ababhale imihloliso yabo nyakenye kabazange bephume lalutho. So i-pass rate emaphandleni lemadolobheni ayisoze isafanana, ngoba emadolobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baye esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana bayabeluseka kuhle. kodwa nxa besemakhaya lapha hayi kulobu nzima iCOVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo esiqhuqelayo unkosazana Olita Msebenge.
Mina ngikuwa 9 eMatobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo ngoba abafundisa abantwana online bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF so bayenze. Kodwa uhlupho lwakhona yikuthi abangelayo ama-smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu abantwana. Abantwana kabasalaleli emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. Sokungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingxenye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthola ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khona le azadingi ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama-teenagers. Ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Siyahangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Voice of America ibika ukuba ilizwe lakwaleBhutan kubikwa ukuthi liyaphumelela kakhulu ngokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi zasebenzisa abantu ezigabeni zonke abaphuma ijumo batshela uzulu ngomkhuhlane lo njalo kwasetshenziswa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kulabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafika phose amakhulu amabili 196 abahlengwe elwandle duzani lakho le-Libya kulandela ukucwila komkhumbi wabo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 kwele Melika ikakhulu esabelweni se-Florida. Kuleziphathamandla ezivimba ukuba abantu begqoke ama-mask. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Benganamasiko senzibo manje.
Lo baba mkhulu babelobola
usenzibo
manje. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngamalobolo silo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya kanye logogo uNakasithwala Zinyoni abahlala edaluka eLupane. Akasizwe okwethulwe nguNgwenya logogo.
Amalobolo ulotshwala umfazi. Akulotsholwa abantwana. Umfazi ongazaliyo yena akalotsholwa yini? Anti uyalotsholwa. Oluba kuthiwa kulotsholwa abantwana ngana kulotsholwa umfazi ongazaliyo ngana akalotsholwa. Kulotsholwa umfazi.
Wena amalobolo ayikwini?
Inkomo noma imali, lo muzuzi imali uyalobola, lo muzuzi inkomo uyalobola.
Lamabele kona.
Aya mabele kwakulobola kwakudala.
Abakudala.
Ngiyabendula.
Abendula babelobola ngamabi amasaka. Awu 90 ngidala utwa disaka saka. All right. Hayi siyabonga gogo.
Siphinde saphoka ngodaba lolu lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sokuvele imikhuba eminingi esetshenziswa ngaphansi kwegama elithi amalobolo. Kukanti ekadeni siyezwa kuthiwa zazingeningi kangako inkomo zokulobola ngoba ukulobola lokwakuyisivumelwano esasenziwa phakathi kwemindeni emibili ngenhloso yokwakha ubuhlobo. Bese kusithi umkhwenyana ke wayelobola ngenhloso yokubonga abakwabo zala phela okungumama lobaba ababizwa kuthiwa ngomama zala nobaba zala. Wayekwenza lokho ebabonga ukuthi bamzalele intombi futhi le ntombi ezomtholela abantwana. Yingakho uyuthola abanye bethi kulotshola abantwana, abanye bathi kulotshola umfazi, kodwa eqinisweni usuke kuyisibongo esivela kumkhwenyana ebonga abazali bentombi okumzalela intombi noma ngithi umfazi.
Uthi kuningi okumele kwenzakale kungakabizwa amalobolo.
Okwenzekayo ukuthi kwakusiba khona isivula mlomo bese kusiba lokangaziwe. Sizwa kuthiwa zona ziba lichumi 10 xa sesiphelele. Kuba ke lenkomo ezimbili lapha eziba inkomo kamama leyo kubizwa kuthiwa inkomo yohlanga. Kuze kuthiwa inkomo yohlanga kusukela ekutheni phela umama uyabe bonga ukuthi mkhulise kahle umntwana emphozisa laphayana njengoba siyakwazi ukuthi kudala kwakusetshenziswa umhlanga ekuphoziseni abantwana, yikho kuthiwa inkomo yohlanga. Bese kusiba le nkomo leyo kuthiwa ngeyokucola, kusho ukuthi leyo ke ivele ibulawe khona lapho bese kuhlukaniselana emndeni yombili. Kuphinde futhi kule esele lapha ekhaya beyisinikezwa idombo, idombo lalo noma ngithi umkhomi libe selihlukaniselana nabafana abayibo abazoziqhuba lezo nkomo. Bese kusala inkomo ezingu 8 le kamama yona ayibalwa, ibalwa nje ngoba iyabe iphume kuzo lezo zamalobolo, kodwa umama ule mvumo ukuthi angenza noma yini ngaleyo nkomo.
Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya logogo uNakasithwala Nyoni abahlala eDaluka eLubhane. Ngenani enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leviyo indebele sixoxe ngodaba lolu.
Hello baba mkhulu, babe lobolo gogo.
Sile sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana ngale ntambama zihloko zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana nje awonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke, ngoba manje singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangeleyo. Kanti njalo leli lizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi xa sisaphila kumele siphilisane, siphile njani. Namhlanje sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sehluko esika 5. Sizabala ngendaba kaAnaniya loSafira, imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kusuka kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuverse 1. Kufundeka kanje: kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya enoSafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, "Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu khepha kuNkulunkulu." Uthe uAnaniya izwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6, izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Ziyihlobo zinkosi ezithandekileyo. Indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho, uzabona ukubana ilezinto eziningi ezingasifundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Ananiya loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. U-Ananiya loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambulula ngokukhululekile babele njongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela benza kuhleke bawuthengisa lowo mhlaba bazuza lokho abakuzuzayo basebethike lapha abalahleka khona basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla baya kuPetro labanye abafundi bathi bona yiyo yonke imali esithengise ngayo indoda lomfazi bavumelana ngamanga yikho uPetro ethi yini uSathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na uPetro azange atsho lutho kuSafira wakhuluma loAnaniya okuyikuthi uAnaniya kwayeyiyo inhloko yomuzi okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle kodwa inhliziyo yakhe yavuma uSathane wahlala wazinza wagxila iindebe zakhe zakhuluma amanga ezakho indebe emzini wakho nonkosikazi wakho nabantu abakho zikhuluma impilo enjani yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo imindeni ephila ngamanga akukhangele uzwisise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubana wena lo mndeni wakho liphila impilo enjani asikhuleke uNkulunkulu olungileyo khupha uSathane enhliziyweni zethu qiniswe lakho silikhuphe izikhathi zonke sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunga silo perseverance nyathi wenhlanganiso yebulawayo progressive residents association sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni ikakhulukazi kobulawayo lapho leli gcikwane limemetheka kakhulu okumangalisayo Manyathi ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulukazi kobulawayo
Mashabezulu kuyethusa ukuba lokho likhuphuka leli inani okutsho ukuthi awusimdlalo lomkhuhlane umkhuhlane lo kumele abantu bawuqaphele ngazo zonke indlela
ubona ngani uzulu wakobulawayo ukwamukela na iJackson elivikela iCOVID-19 ele vaccine
Yebo kunjalo abaphakeni abantu bakobulawayo besiyayamukela leyo jekiseni bebekade behlezi sebeze bakubona ukubana akuhlaba
sikhangela indlela abasakhulayo baphila ngayo elizweni ingcwethi zezempilakahle zithi intsha kwele Zimbabwe abahloniphi imithetho evikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ukubona njani lokho
kuvamile ukubana uthiwe ulutsha kaluhlonini kuqinisekile ngoba kwesinye isikhathi kuyabonakala ekwenzeni kwabo ukubana ngabafuni abakuthandi ukuthobela imithetho ephathelene nezimpilakahle nanxa kusitsho ukubana impilo zabo kumele zifikelele
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Manyathi gqiba lingxoxo
ukugqiba lolu daba Mahlabezulu singathi ebantwini abatsha bayihlatshwa ijekiseni lokho isakhona isaphiwa mahala okwesibili intsha efanayo iyilo ikusasa lethu ngakho ke kumele ivikeleke okwesithathu okucinayo oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele afikeleke sivikelane sonke ngenjenyeni
zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sithanda ukubonga uperseverance nyathi ngokungena kuhlelo siyabonga amanyathi Ngibonelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe coronavirus elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe 2021 Mandela Washington Fellowship Summit Oliver Lisayo ngenjabulo igama ngumayikoke thoka zomuhle zimpapumuhle sohlangana ngolwesibili bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenza imidlalo elizibambisela ehlulekile ukuthola izicoco emidlalweni ye 2020 Olympic Games kulandela kunqotsho kuka Scott Vincent emidlalweni wegolf ogqitshwe namuhla kwele Japan. USkoti odlale ngcono namuhla kunalokho akwenze kusukana ezedluleyo. Ube kujumi lasithupha 16 phakathi kwabadlali abangamajumi ayisithupha 60. Emdlalweni we-men's individual golf stroke play. Lokhu kutsho ukuba abamele eleZimbabwe emdlalweni le abagoqela uDonato Katai, uPeter Gilpin, uPeter Wetzler, Longoni Makusha behlulekile ukuthola izicoco zegolide, isiliva nebronze. Abanye babo sebebuyele kweleZimbabwe. Uze sizwe ngokunengi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Frederick Ndlovu othi bazamile kakhulu abadlali laba.
Ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba bonke usebenzisethe ama personal best records singabe singatholanga isinqongo se gold silver and bronze kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba isikusasa yabo inhle ngoba bonke sebebhithe ama records abavele bewa holda bebuya lapha ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule okutshengisela ukuthi come France 2024 Paris 2024 hayi ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle talenta lizwe likhona I think okuqakathekile ukuthi thina lathi sikuqakathekise umdlalo lo because charity begins at home. Kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics. Sifake amandla emidlalweni le ethi esithi sport. Then ngibona ngani singakwenza khonoku hayi ilizwe liyakhuphuka sendle. Italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kwambana ke elupane ekomakhovula phezulu khona ngale zikolo. Bakhona yini abantu elithi lingabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima. Siyakhumbula ngokulosamukeliso omoyo wayevele Ntepe, siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya. Liyangena-ngena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu.
Umbuzo omuhle kakhulu lo yinto nje ekade ngizidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise singama national federations atshiyeno the 54 national federations elizweni sikhangelisise ukuthi kambe shuwa singaswela in each national federation umntwana oyedwa unkazana oyedwa ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records la ukuthi kungene kuma Olympics. Bona zani singafaki ingqondo zethu ndawonye hayi ichumi amachumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singakwenzi.
So ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka thi singukansela emawabeni kuzobuya uWinnet Dube use Cape Town kuzobuya labanye abasendaweni eseBritane langaphi ngaphi lake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngama club abo into ezinjalo bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Nkale sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni kodwa kungani kuyasilela lapha lapha. So ke umbuzo wami ukuthi lake lindlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletics
kuya ngokuthi like ngikhulumile ngapha ngemuva silama national federations angama chumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi yabo kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho o-particular to that national federation nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kamele behlale phansi behluze ubona zani wona lana ama academy angaba yikho lapho esingabona khona ama talent wona lana acashile
uFredrick Ndlovu ukhokhela abadlali leziphatha amandla emidlalweni yeOlympics sixoxela ekwele Japan singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegcikwane leCOVID-19 sekule minyaka emithathu wadutshulwa abantu bafa eHarare ababefuna kwethulwe impumelelo yokhetho lukamongameli eZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lesayo ngoKip Stube.